Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Salamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
esikubonayo ukuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane. Kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqheliswe ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka we-COVID-19.
Isimo ekusibikeni kulo msebenzi, isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho-ke kumele kube le miduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yiwumsebenzi owenzakalayo ekusibeni okwakadeni.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, umnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala emhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kulengozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38 abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. Untungameli Nkoma we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikutshoyo ukuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enye ethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenza, abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabe i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasosha etshaya abantu lama-roadblock kuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo ukuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane. Kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha kakhayelo mkhuhlane eZimbabwe
yebo umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona akula angibona ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khona le kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane kodwa ke igovernment yeZimbabwe kayila capacity kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho babonakala kabala ntshukuntshu kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasosha lamapholisa yiyo azavimba igciwane kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwali indawo yonke.
Lowo ngumnumzana efihlela Ncube wesihlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende lekhansili yakobulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ebusileni kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ebusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19 ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legciwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 umnumzana Busisa Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ebusileni Hospital.
Kubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ne-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ebusileni kulo msebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho-ke kumele kube le miduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele umuntu i-COVID-19. Yumsebenzi owenzakalayo e-Ebusileni okwakathesi sikhangele ukuthi amaviki alandelayo sizayenelisa sizabancedisa ukuthi bathathe ama-patients aka-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade siyibizwa ngokuthi i-isolation ward ekhatshwane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abalemkhuhlane esikwazi ukuthi ichesha imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibi sakhiwa kakutsha kumbe ngithi bivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalo umkhuhlane we-COVID-19 ngoba sifazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB labo-measles indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen bekufakwa leyo oxygen piped oxygen ngolwesihlanu olwedlileyo mhla ka-22 leyo piped oxygen yaphela ngathi ukufakwa kwayo kwaphela kwasokusenza ukuthi mhla ka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyo wode kabesivele thukagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo ward sisebenza leyo isolation ward yebo ayikaphelisisi
okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe njalo kobulawayo iDonkruhu Hospital lokho kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye ama-ward emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebotswana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebotswana. Kodwa kukacaci ukuthi yabo kuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebotswana.
Umongameli Mkhwetsi Masisi wakwaLebotswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayinela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Silodumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu athi abantu abalihlekana.
Hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe ngumongameli Masisi yena okade ehlanganele siphathamandla zebhanga le World Bank ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe leBotswana bengelaqiniso ukuba bona bame ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kuleBotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqe labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube nempumela enhle.
Hayi, mbona ngani kuyabo kungasayenzi sense ukuthi i-vaccination iphiwe abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila labo. Kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye. So ngaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula inhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kweLebotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcinihlalo wabeZimbabwe kweSouth Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lorhulumente kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuze abathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha kweleSouth Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalile ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kwecwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhangele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumeleleyo afanele Canada kanye leMelika kanye lamanyanga intshonalanga angconywe yinhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELebotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imithi olapha e-COVID-19 kule COVAX ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya ongcono kuyukuboleka imali e-World Bank kuthengwe amajekiseni alingene uzulu wonke weBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kweLebotswana.
ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukunakwa kwezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eHowana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mvimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula uManzi Amnyama, Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa isithi abantu bayinqaba ukukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa uMnumzana Trimo Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngathi.
Okwenzakala yikuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka linene kakhulu, imizi eminingi ngane kuthiwa ifuna ukutota, ikampani ezinye ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu abantu ema-areas la, they are underdeveloped ngesilokuthi. Ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangkhona abalandlela zokuthi bebengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani nana lawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akula nto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 kusukela namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ezikuthiwa ngesindebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyi-round nje sekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo esigabeni.
Kodwa siyezwa ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi kuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithethewe from 1980 kuzuzofika kathesi. Bona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani ndawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayeke ukutshela ukuthi suka la, then lapho kumele ekhona kakwazi suka lapha uye nga. Yikho kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le akhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga ngoba na sokulomumo onje omubi ngale ndlela. Umuntu uyemele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba anangumuzi phela olabantu abaningi ngumuzi.
Lo uMnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxelayo ekhona le ePlumtree.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Okwamanje besizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini embikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane we-COVID-19.
siphile igama uSmayto Manyenyeza. Hayi akunzima madoda tina savela lockdown ekhaya. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay health abantu bavalelwa abala ngisho into yokudla abantu abala nto zokwenza hey ekhaya kuphilwa nzima kodwa hayi siyazama siphila labaningi siyazama siphila labaningi noma kunzima nje siyabe siphila labo balaba bajwayele kanti vele abantu sebajwayele e lathi siyakopa khonapho fanele ukope nxa ususekhaya ufanele ukope okwenzakala ekhaya kodwa nje hey kunzima ekhaya uyabona ukuthi hayi abantu isimo sibi ngeke ngathi ngiyadinga isitshebo kuthiwa kusecaravan lapha e-Country Park yo ngathola abantu benini impukani phezu kwenyama ngahle ngakhalala ngaphenduka hayi kunzima Studio 7 madoda hayi kunzima komgodoyi kunzima
thaka zomuhle hayi-ke kunjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi akulanto ebambekayo ithini ngiyavakatshela nje nasezitolo into zonke sezikhuphuka eyi khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulelo bani thina esingasebenziyo thengi siyithatha ngakumali kubuhlungu kutsho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka nkulunkulu zangenina sibeki komunye umnyaka siyabonga moveni ngwenya edaluka
okhulumayo umgcini dladla inkwele ebuthwana kodwa ngizalwe emzola 27 kodwa sithi ukuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ngokuthi umkhuhlane lowu uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yezimbabwe ngokuthi umkhuhlane zihlobo zami uyabulala kakhulu kodwa lapho mina engikhona hhayi umkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yasebuthwana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili kodwa uvunyela ukuthi ugqoke imaski
labo ngabanye abalaleli be-studio 7 abathumeze imilayezelo yabo ku-WhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguV Music ecula ekobulawayo asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Sanda weStudio 7
Busa mangena ule phimbo elihlabisayo elikhwabithwa ngabantu abaningi. Udume kakhulu ecula emabandleni ezokholo nguye esidumisa laye kule viki.
Uvi qembu lami ibizo lona lefuthe TV Music and uvi angizikhethelanga libizo engaliphiwa ngamafans ami bebengibiza ngalo ngabe hlangana lami ongiperforma live on stage bengihlabela kakhulu enkonzweni bathanda ukuhlabelela abantu bathanda umculo wami ngingaqala ukuhlabela emitshadweni lakumanye ama-events engangivizwa khona kwele into eyenza ngakhetha umculo we-gospel yindlu vele engizalelwe kuyo indlu yamakristu bowangezelela ngokuthi-ke mina vele ngingumkristu ozelwe kutsha
abaculi abaningi bawontuzathu nqaba lesiphiwo esikhulu kwezomculo uV ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu
well iV Music qale ngo 2018 ukungena kwezomculo wegospel ngaqala ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bambisandla Sami engayibhala ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza nga ngene emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bambisandla Sami so yiyo yaba isingili yami yokuqala
Kune kufanele uviwe ukuthi acule ingoma ngalo mkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo ledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Avame iwani ethi Nkosi ibambe isandla sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 Undlela featuring Qeqeshiwe Mtambo, Losabela engimenze ngo-2020, Losilwele futhi engimenze ngo-October eyingoma ke eye-corona here by last project yami.
Uviwe atholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram lezinye ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Ngingatha amandla mayaphela bamya
kusela ilizwi kubalaleli singakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisapota lokuphakamisa ke inama artist kakhulu esisaqalayo kungayisini vele akula lapho esingaya khona. Cela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores, bekwazi ukuthenga ama CDs besichase kakhulu siyaludinga kusizo lwabo.
Bese libasana kuhlelo Words of Fridays lomculo kobulawayo kondokazwela noVusa Mangena othuma ukuthi nguV Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lampela sonto elithukela igama lomu Ezra Jesus Banda.
Lord, hear my cry. Trusting you, dear Lord, you are my strength, oh Lord, you're the pillar of my life.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende namhla uqalise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguV Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha Washington DC ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.